Lomhlangano oqokwe ngabenhlanganiso yezakamizi e-Seeds and Manifesto ubuthanisa abenhlanganiso ezishiyeneyo bexoxisana ngendlela zokuqeda inhlupho ilizwe elibhekane lazo. Umkhokeli wenhlanganiso yetajamuka sesijikile umnumzana Promise Mkhwanazi uchasise ngokuqakatheka kokuphatheka kwezakamizi kunhlelo zokakha ilizwe.
Nasibona ngani kuqakathekile ukuthi sibuthanise ama-citizens ngoba ama-citizens ama-shareholders ezimbabwe. So sizama ukuthi sibuthanise ama-citizens sixoxisane ngodubo olukhangelane lelizwe sibonisane njalo ukuthi singaqhubekela phambili njani nge-struggle ye-democracy nama-human rights lakho konke okubona kwenza kwenzakalayo eZimbabwe including indaba ze-economy ukuthi singazilungisisa njani.
Lokhu kugcizelwe ngunobhala jikelele wentsha yebandla le-MDC umnumzana uSalo Sizini.
Awukuqakathekileyo ukuthi ngezikhathi ezonke umhlaba wonke jikelele kungakabi lenguquko okwenzakalayo ukuthi abantu abava kunhlangothi ezijiyeneyo bahlanganela bonke ukuze babonisane mayelana lento ezimbili engibona ngani yizo ke ezizaphakeke indlela ezahamba ngayo njengama-citizens. Eyokuqala yikubana ke inhlupho ezilazo yiziphi njalo zihlangana phakathi zibe yini abangathi yona ngesilungu yi-national question okuyikho ukuhlukuluza umuntu othengisayo, ukuhlukuluza umfundisi, ukuhlukuluza ke ama-activists.
Umhlangano lo uqhutshwa ngesikhathi izisebenzi zikahulumende zikhonona ngeholo lazo elingenelisi loba indleko zokuya emsebenzini. Okugcizelwe unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi bamaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, umnumzana Robson Chair.
From this platform, I really want to get solutions coming from the general citizens.
Ngifuna ukuthola impendulo evela kuzakhamizi ngoba kule zakhamizi ezivela kunhlangothi ezijineyo eziqoqela abokholo, izisebenzi lokunye okunjalo. Sizaxoxisana ngendaba ezijineyo ngoba okusibambanisayo yikuthi sonke sikhathazwa zindubeko ezikhona elizweni. Njalo kumele sixazulule indlela zokuthi siqede lezo ndubeko.
Umkhokeli wenhlanganiso yezifundi zamakolishi yeZimbabwe National Students Union, Zinaso Mnumzana Ashbert Madida, uthi ukuqoka kwentengo yempahla elizweni sekubathwalise nzima njengezifundi.
Students, I think our livelihoods are under threat. Student welfare is at an all-time.
Njengezifundi sibona ngani impilo zethu seziphakathi kwengozi. Lapho esihlala khona akumanga kuhle. Thina njengentsha asisenelisi ukuthenga loba yini. Ngakho ke impilo zethu zisengozini. Uhulumende lo usehlulekile ukunikeza usizo.
Umhlangano lo uqoqwe ngabenhlanganiso ye-Seeds and Manifesto ubuthanisa abatsha labasakhulayo abavela enhlanganisweni ezijene. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare. Ni ukipson pepe.